Umsebenzi owezirosi omaqawe ethu elizwe uqhubekeka kuhle endaweni ezijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe se-National Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asithangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni atshiyeneyo, sikhangele okwenzakala e-Ukraine, sikhangele njalo sosezakala kubo-China, labo sefunxa umsindo wabo, labo-America kunjalo, labo-Taiwan. Sikhangele ukuthena kusenzakala endaweni esiyabo-DRC khonapha eduze, abantu besilo eMozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasincweba, kusitshengisa ukuthi hatshi, laba abantu abalondoloza ilizwe baqakathekile kakhulu. Baqakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwaziyo ukuqakatheka kwenkululeko. Abanye beza belahle umlomo bethi hayi, ngangcono ibuye impi, ngoba ngama-born free. Abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzibusa kunjani, abakwazi ukuthi ukukhululeka kutshoni, ukuthi hatshi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi swele ukudla kodwa ulokuthiwa yi-peace, kule-security emnandi. Kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukhulumile inhlelo ezijiyeneyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe kusiya ku-2030 hashi liyaphakama, alisoze liphakame kanye. Siphakama sihamba step by step, sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili. Ilizwe liphumeleka, liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokhu kwenzakala, asinikeni nohulumende isikhathi isikhatshana ukwenzela ukuthi esebenze. Konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulo mkhosi we-Heroes Gala ngempela viki ezayo kuyini okuyabe kusenzakala lapho?
Akubizwa ozayo eBinga ngempela viki olwesihlanu 13th August eBinga Center eDDS Shipping Hall. Lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owajaya ingoma othiwa ngokujadajada, uyabe esebhinga ecula kugala yethu. Abantu becazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu. UBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endawo ezijene ezebhinga abaye bemncedisa ubusuku bonke. Uyabe kuyipungwe abantu becazeka benatha begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBhinga Saudi, lapho yabecula khona ntambama elusulu center. Yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBhinga baye bemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So kuyaningi ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana wenu uBayo Mudimba. Sikhumbula amacawa ethu obaba osikajamu Ntanga abafayo vela ilizwe leli ukuthi thina sihlale sizibusa sijabula kanje nabomdimba singenamuntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBhinga.